Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 24 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebehlatshwe ijekiseni le COVID-19 eZimbabwe selifika izigidi ezimbili 2 million ngesikhathi igciwane le coronavirus selibhahile elizweni.
Ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu kumele abegqoke imaski.
Kubanjwa abachayeli bezimota zohlobo lwama-trucks obulawayo bethwele impahla ezicatshangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa ngesikhathi sodlakela olwenzakale kunsukwana ezisanda kwedlula.
Sokuboshwa abantu abadlula inkulungwane ezintathu kanti nokushona kutholakala sokushona abantu abashonileyo kusolo lidlakela abadlula amakhulu amathathu namatshumi amathathu.
Izakhamizi zeShabe eGwanda North zikhathazekile ngamasela enkomo athi engantshontsha engabotshwa osekudale ukuthi izakhamizi zilahlekele izifuyo zazo eziningi.
Ngatshontshelwa inkomo, ithokazi lenkomo nxa litshontshelwa ngalidinga 3 days ngelanga lesi-4 ngathola imasondo enkomo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labantu asebehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 eZimbabwe selifika izigidi ezimbili ngesikhathi igciwane le-coronavirus selibhahile elizweni. Abantu abaningi kade bemadolonzima kunyanga ezedluleyo kodwa ngenxa yokubhubha kwabantu abaningi lokubanjwa igciwane le-coronavirus sebesiya hlatshwa ngobunengi. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 ubhodabhode eHarare lapho kade kule ndwendwe eziningi wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje abantu laba bephansi kakhulu kulenani labantu abafika izigidi ezilithumi 10 million okukhangelelwe ukuthi bahlatshwe ukuze ilizwe livikeleke kubhubhane lwe-COVID-19. Uhulumende uthe ngamajekiseni afika izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amanye amajekiseni akhangelelwe ukufika elizweni isigidi esisodwa okutsho ukuba kuzahlatshwa abantu abathe xaxa. Ekhuluma ekuqaleni kwayona le viki, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba ahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 sithi yiyo yodwa indlela yokuzivikela kulolu bhubhane.
Is still with us.
Lokhu sibona inani labantu abalawo lomkhuhlane lababhubhayo liqansa.
The World Health Organization Public Health Guidelines.
Umongameli ukhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe njalo alandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kugcizelwe ngomunye udokotela wezempilakahle, udokotela Gerishaba, yena othi kumele uZulu aqhubeke elandela iziqondiso ze-WHO ezikhuthaza ukuqhelelana, ukugeza izandla lokugqoka amamaski.
Sikhangelane lomkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa sikhangele lomkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu lelela. Ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lomkhuhlane ngoba lomkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle ukubana sonke lapho esihamba khona sibe sigqoke amamaski.
Kumalanga ayisikhombisa kusukela kuviki edluleyo ngolwesihlanu kuze kufike kuviki yonale ngolwesine, wahlatshwa abantu abafika 344,948 okulinani eliphezulu ngeviki eyodwa xa kuqathaniswa lenyanga ezisanda kwedlula. Ingcwethi kwezempilakahle zicabanga ukuba izinga lesine kumbe ulevel 4 lokulwisana ne-COVID-19 sokwenze umumo wabanganeno lanxa zisithi kusasekhatshana ukuba abantu bakhangelele lumkhulu umkhuhlane phansi ngesikhathi nani labantu abagula lomkhuhlane lisiya likhuphuka sekulabantu abaningi ababhubha ngalomkhuhlane kulabantu abangamachuma isishiya galolunye lanye 91 ababhubhileyo izolo kutsho ugatsha lwezempila kahle lolu gatsha luthi kulabantu abadlula inkulungwane ezimbili 2265 ababanje belegcikwane kumanani awethulwe izolo isigaba seHarare esilabantu abangamachuma afike phose amane 38 ababulewe yi-COVID-19 izolo silobunzima obukhulu umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abafika phose inkulungwane ezintathu 2961 elizweni kusukela ngombimbitho onyakenye ngimele istudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kubanjwe abachayeli bezimoto zohlobo lwama trucks kobulawayo ababili bethwele impahla ezicatshangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa ngesikhathi sodlakela olwenzakale kunsukwana isanda kwedlula. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo u-Inspector Bednikho Ncube utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi imota lezi ebezithwele impahla ebiza amarandi azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 bezilubhekise kwele Zambia. Khona kwele South Africa kubikwa lokhu kubotshwa abantu abacatshangelwa ukuthi bantshontsha impahla ezitolo kudlakela olwaqala abantu besithi babhikitshela ukubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli wele South Africa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzis Banda.
Yebo ukuthula ngathi sokukhona ke nokuhlasela lokho bekutholakala ngathi kwehlile kodwa abantu abatholakala baneimpahla lezi abangakwazi ukuchaza ukuthi bazithatha kephi bayaboshwa sokuboshwa abantu abadlula inkulungwane ezintathu kanti nokushona kutholakala sokushona abantu abashonileyo kusolo ludlakela abadlula amakhulu amathathu namachoma amathathu abafe kusolo lesigameko ngoba indawo esifana nabo Phoenix eThekwini kutholakala bese kunodlakela olubangelwa ukukhethana kwabantu ngokobuhlobo kumbuhlo.
Yena umnumzana Jacob Zuma sizwa kuthiwa uke waphuma kancane ejele ukuyabeka umfo wabo. Ungasitshela ukuthi kuhambe njani abantu bamamukele na lapho ephumile ejele?
Lo wayeso ngumengameli umnumzana uJacob Zuma ngempela uye wayongcwaba umfo wabo lo omelamayo ngemva kokushona okusho ukuthi ekuphumeni kwakhe abantu abaningi bazamile ukuthi bayofika emzini wakhe lapha enkandla kodwa kudunuse ukuthi bathole ukuthi kambe ngabe bangakwazi ukuthi bambone na lokho kukhomba ukuthi abantu basamjabulela njalo kakhulu kanti sizwe nalo ophethe oso nankulu eyase KZN eqhubeke eqhuquzela umongameli welizwe ukuthi kufuneka ukuthi bamxolele umnumzana uJacob Zuma ngumongameli welizwe ukuze akhushwe enkantolo angaze athathe lezinyanga ezilishumi nanhlanu egwetyiwe njalo esentolongweni lokhu kubonisa khona ukuthi usenabo abantu abamsekelayo ngoba naseThekwini kubonakala imoto eyiningi nazo edolobheni zibhikisha ngosuku lapha kade ephume khona besithi akakhushwe.
Lona udaba lwakhe lokuthoniswa kwakhe luhamba njani olokuthoniswa kwamnumzana Zuma?
Lolu daba olusenkantolo yesekela mthetho selizwe lusabekwe eceleni ukuthi balinde ukuthi banikeze isinqumo sabo phezu kwesicelo sabo sokuthi aluhambanga kahle ekugotshweni kwakhe ngoba kwakungafanele ukuthi ngabe laqala enkantolo yesekela mthetho selizwe kodwa lwafanele luqale enkantolo eyiphansi ngakho kusalindiwe njengamanje ukuthi sithole imphumela kanti nalolu olukhulunywa eMgungundlovu Ndlovu olwendaba ke eyamacala okukhwabana nisa nokutontsha luye lwehliswa lahlehliswa ngoba kade kunesicelo kusuka kubameli bakhe ukuthi kufanele ukuthi abe khona ngaleso sikhathi uma icala lakhe lihamba ukuze akwazi ukuthi abameli bakhe bakhulumisane naye makukhona izinto abadinga ukuthi baziphendule so luzoze libuye lapho kuyinyanga esingena kuye ka-August mhla ka-10.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Owalwa impi yenkululeko engomunye wabaholi bevuyo lezibra umnumzana Bonus David Hlabangana kasekho. UHlabangana ngomunye wabotshwa lenkokheli yebandla lezaphu ebalisa abomnumzana Dumiso Dabengwa lo Lookout Masuku nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Ukuchona kukaHlabangana kuza ngesikhathi abantu bethandabuza ukuthi kungani inkokheli yezaphu ingaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation umnumzana Mthulisi Hanana.
Okumele sikunanzelele ukuthi akuzange ngitsho langaliphi ilanga abantu bezano bathande abantu bezaphu kumba bezipho. Ngitsho la one day ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi kudala kuye kwazama ukubanjaniswa abakade besilwa bekuviwe lezaphu izipra lakade bekuviwe lezano izandla ukuze kuba kubunjwe iqula labalolo benkululeko ukuthiwa izipha. Uzananzelela ukuthi khona phana behlulekile abantu bezano ukuthi basebenzisane labantu bezaphu ongangokuthi vele kakuthandwana. So angikholwa mina ukuthi kule ndlela esingakhangilela khona ukuthi abantu bezano banika abantu bayithi isicoco sokuba ngamaqhawe esizwe ngaphandle nxa kungabantu abaziwayo kakhulu. Okwesipilo zananzela ukuthi abantu bezano ngabantu abafuna ukuthi nxa besinika umuntu lutho bangamnikeli ngemsebenzi yakhe kodwa bamnikele ngokuthi besebenzisana njani labo. Yikho abanengi akade bengamaqhawe esizwe ababephiwa isicoco ngabantu ababekuzano. Nxa sebephumile kuzano sebekwezinye indawo bebengasasiphiwa leso sicoco sebejeziswa sebekhawuliswa. Okwesithathu ngizafuna futhi unanzelele ukuthi nxa izano ingaqala ukunika abantu bezaphu lezipra isicoco lesi kuzagcina kusiba lo mbuzo ukuthi hawu nxa amaqhawe sizwe awezaphu emanengangaka kanti lina abantu bezano lalwa lingaphi. Ngenxa yokuthi iningi labantu abakuzano yimjibha asobantu abayempini yikho kwenza ukuthi abantu bakithi bancitshwe leso sicoco sokuba ngamaqhawe sizwe.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngumkhokheli wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ikakhulu ezake zadala amacala zidlela evalweni kulandela ukuxotshwa kwezinye zazo kuyona le iviki. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe ezihlala khona le umnumzana Difa Wajabi Bango Dube.
Udaba lokuxotshwa kwabanye abaseZimbabwe babugande seludaba olusetshiye abaningi kakhulu bethukile kakhulu njalo bengasazi ukuthi phambili kungabe kuminjani ngoba njengoba sisazi ukuthi bakhona abanye abangakazithola incwadi iloba nje noma bengelawo amacala njalo kukhona abanye abasanikwe iminyaka emlutshwana okuyinto yokuthi abaningi abasazi ukuthi mhlambe kuzathi nxa kusiyafika ekupheleni kweminyaka yabo leyo mhlawumbe sithi noma nxa ukuthi baphiwa iminyaka emibili ukuthi bazabe sebegcinwa bazaphiwa njalo eminye yini noma sebezagcina bebuyisela labo futhi ngokunjalo. So ukuludaba luthiye kule confusion enkulu kakhulu phakathi kwabantu bakithi abantu baseZimbabwe.
Siyabona ukubana kuthiwa labo abaxotshiweyo labazaxotshwa ngabadala amacala lokhu kuphatha njani abanye khona ngapho ikakhulu abayabe beke badala amacala njalo nganjani amacala khona okuthiwa ngabantu abahanjiswa ekhaya ngenxa yawo.
Labo esokhe badala amacala bacheke kakhulu sebedlala evalweni ngoba bengasazi ukuthi ikusasa labo lizoba limi kanjani ngoba into leyi kube yinto abantu kade bengayicabangeli ukuthi into mhlambe engaveli yenziwe masinyane ngesikhatshana esifitshane kanje ikakhulukazi nxa sikhangela ukuthi ngesikhathi sakathesi indawo zaseAfrika ngale kubo Zimbabwe ngale indawo esiyibala ngokuthi i-red zone as far as i-COVID is concerned. So bekuyinto abantu kade bengacabangeli ukuthi mhlambe ingenziwa isikhathi isifichane kangaka amacala kakhulu esibona lapha na bewabala ngoba nxa sithi siyakhulumisana lawo abe home office bathi bona amacala ababalayo lapha abadinga abantu ababulala abantu ababandakanyeka ekubulaleni abantu njalo ngamacala afana nokukhwabanisa njalo ngamacala afana nokudlengula njalo kungasuthi kudlengula kanye kodwa kuyikuthi wakwenza waphinda bathi yikho lokho okwenza ukuthi bathi bona abantu abanjalo abasabadingi ukuthi bahlale njalo kulelizwe bathi bona ungcola ukuthi ababuyele emazweni yabo lapho bavela khona
umnumzana Difa wajabhi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitani ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseLondon
Lamlela ndwandwe
kwezemaphandleni izakhamizi zeShabe kuward 10 eGwanda North zikhathazekile ngamasela enkomo athi angantshontsha engabotshwa kusekudale ukuthi izakhamizi zilahlekelwe izifuyo zazo eziningi uAlbert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda
izakhamizi eziqoqelazo zikhala ngokuthi lawo masela ngazabotshwe ngemva kwesukwane ezingatholutho ayabe sekhululwe aqale njalo umkhuba wawo wokutshontsha umnumzana Nkosi kona dubo oyisakhamuse eShabe uthi walahlekelwa inkomo yakhe wayibona ngesigogo isihlinziwe
ngatshontshelwa inkomo ithokazi lenkomo nxa litshontshelwa ngalidinga 3 days ngelanga lesi-4 ngathola imasondo enkomo lenyama efresh uthi lalithokazi lelo lalidubulawe njengakho izolo khonapho phakathi emasimini igcwele ezihlahleni inyama liyana lezimbiza ezazikhonapho lenyawo zabantu okutshengisa ukuthi ibhesi yakhona vele kubulawela khona izinkomo izifiyo zethu ziyaphela sileminyaka ethize ziphela ngabo
njalo isakhamuzi umnumzana Zekias Masuku uthi wacatshelwa zinkomo ezilitshumi
ngingacatshelwa zinkomo lapha ezingu-10 ngalandela ngabe 10 kwajengajenga ayizahamba chose angazi ukuthi uhulumende angasincedisa ngani ukuze sivikeleke kuloku busela obukhona lo njengoba bebotshwa bephuma vela sisakwazi lokuthi kathi manje indaba zethu sizitsheli bani sibikele bani ukuze sele ukuthi asincedise
umnumzana Elias Pindi umgcini sihlalo weTuli Farmers Association uthi abalimi basenkingeni enkulu kakhulu ngalezi zigilamkhuba
ukutshontshwa kusukisela enkukhwini idonki imbuzi inkomo akulanto engatshontshwayo siphakathi kobuzima siyafisa ukuthi ngabe siyalithola usizo lokuthi mhlawumbe ngabe kuba nomthetho oqinayo ukuthi nxa umuntu ebanjiwe ajeziswe ngokusemthethweni
amazwi la agcizelelwe ngukhansila kaward 10 eShabe umnumzana Amon Clinic ngathi layo osanda kutshontshelwa inkomo
ngikhuluma nje lapha abafana laba lo leader wabo usigwindira ibizo lakhe elinye nguValentine umfana lo wabuya lapha watshontsha inkomo zingu-2 watshontsha edamu wahamba wayazithengisela phandle endaba nkulu simbambile ule team yakhe asebenza layo la fana bamaplaza engiyabo Khaliphani khuluma nje icala lakhona lisemapholiseni so kangikwazi ukuthi mhla kuqalisa ukungena makhothi nzababona sebekhona njalo or what
isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uinspector Loveness Mangena uthi umsebenzi wamapholisa yokubopha izephula mthetho njalo kwenzakala emthethwandaba kungaphezu kwamandla abo uMangena uthi kuyenzakala ukuthi izibotshwa zibhadale imali yesibambiso emthethwandaba ukuze zithoniswe zivela emakhaya bese zisenza imisebenzi yazo yobusela okudala ukuthi izakhamizi zicabangele ukuthi amapholisa sebenzi ukukhuthaza abafuyi ukuthi babekele amapholisa ngokuphangisa lapho inkomo zabo zicatsha njalo bazifake lemthiso kusenjalo bephethe isihlalo somqondisi ogatsho lezemfundo ezansi emandebeleni umnumzana Lifias Masukume Gasekho ngemva kokuhlaselwa umkhuhlane we-COVID-19 uMasukume ubhubhele esibhedlela se-UBH kobulawayo izolo ekuseni inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kulesi sabelo liya ligonga ngesiqubu selokhu kuqalela inyanga sixoxele umuntu olaliswe esibhedlela sababanjwa igciwane le-coronavirus ese-isolation ephakame eGwanda othi isimo sibi
mina ngingene lapha ngemande izidumbisi eziphumile 11 onapha phansi wami khona lapha ngizikhande daily abanye umuntu akhona vela ngena ahlaphume abantu bayafa abantu deserve to respect and obey ama rules leso nika wengxeko ngadlula kodwa ukuva akuyafiwa mawuziphandla ubone lutho
sebedlula amathumi amahlanu 54 asebebuleyo yilo mkhuhlane kulesi sabelo selokhu kuqala elinyanga ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lomnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust IPIST sixoxa ngophenyo alwenzayo esigabeni seMashonaland Central eMount Darwin.
Research le noma isave esiyenzayo siyenza ngaphansi kwe-Post Independent Survivor Trust ngoba sikhangela amalungelo abantu hatshi kuphela eze-political violence but lama-social and political and economic rights.
Ungasitshela ngokubonileyo.
Abadala bathi zinhle indaba ezinhle kodwa ngapha eMashonaland Central indaba azizinhle ezokunanza lokusaba i-COVID 19 ngihambile ngaboda indawo eziningi ama-district lama-wards ngabona into ekhona ukuthi vele lo muthi we-COVID i-vaccine ingcosana ayikho njengalokhu okukhulunywa ngabantu. Ngifikile ekumatope clinic, ngafika eNyakasikana, ngafika e-Mount Darwin Central Hospital, CBT, Provincial Hospital, kwakhanya ukuthi vele akulalutho. Into enginanzeleleyo mahlaba ezulu ukuthi abantu ngapha abafuni kuyahlatshwa ngezizathu ezithile. Eyokuqala ukuthi abantu bangapha iningi yabo ngamapostoli bangena ithethi zomoya, ezinye ziyanqabela abantu ukuthi bayelatshwe ezibhedlela. Okunye ukuthi kulamanga hambayo enza abantu baziboze ngoba abanye sebekholwa okubhalwa ku-WhatsApp laku-internet njengoba sazi ukuthi abanye abantu bathi ungahlatshwa i-vaccine uzahlanya, uzathenwa njengendoda, uzaswela amandla, uzakufa nge-2 years. Konke lokhu kwenza abantu besabe ukuyahlatshwa. Ngitsho lamatitsha, ngitsho lamanesi indaweni ezithile bayathandabuza ukuhlatshwa.
Kuyini okunye okutholileyo?
Into engiyizuzileyo futhi ngapha e-Mount Darwin e-Matope Clinic ikuthi abantu baya hlatshwa, abahlatshwayo bonabo abaphiwa amakhadi babhalelwa emavini awesikolo ukwenzela ukuthi babe lerekhodi. Kodwa irekhodi leyo siyamangala ukuthi ama-jabs lawo noma inomba le noma imithi le angithi fanele ihambelane lamakhadi. Kuyinto eningi abantu bayabuza ukuthi kanti amakhadi ethu angaphi. Kuzakhanya okungani abanye abantu bazaphiwa amakhadi, bathengiselwa amakhadi bekamba amanga ukuthi bahlatshiwe, ngoba uma kungahambelani injection lekhadi amakhadi akhona ayangaphi? Ngomunye umbuzo sibili abakhala ngawo, ngize ngabona amabhuku baphindula emabhukwini betshela ukuthi amakhadi azalandela. Kubi kumnyama ngenxa yokuthi ngibona ngani only 1% ngapha e-Mount Darwin abantu abagijime ukuthi bayehlatshwa. Imithi yakhona eminye ukhanya ngani sithwalile eHarare ngezinye izikhathi iqala akukho, okwesibili akukho. Abantu sebephonguswele ukuthi bazakwenza njani labo abafunayo. Kodwa into esidanisileyo yikuthi iningi bangena ichethi zamapostori ezingafuniyo ukuthi abantu balatshwe. Yikho-ke hhayi uhulumende kufanele egijime sibili efundise abantu bakhule eMashonaland Central.
Kuyini okuqakathekileyo okubonileyo?
Abantu bangapha abalandeli izimiso zewo emfeni bahamba bebaningi wokuthi vele kungani akulakhuhlane. Abagqo wore ama-mask abala ndaba lokuthi abantu bengaxhawulani. Akunzima sibili ngahamba ngayakhangela kwenye indawo kwakufike khona zafika abantu beqamelene kakhulu begqoka ama-gamins abo. Bayadla bayaqwambana izandla. Ngiyabonga yimo wena Felix Magalela Mafasibane ndayikujazelindisa.
Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Post Independence Survivors Trust i-PIST, ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Okwamanje ke ngidedele emuva ngilijiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namukela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland North, kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi AARTUZ. Sicubungula udaba lwamantombazana afunda emaphandleni lengxaki abhekane lazo.
Abantwana vele ya-IDG akhathese so bangena entweni ezingayisizo, yabona abanye sebesenza ubungezwa and stuff. Ama-secondary girls early marriage sisikhangela abafana abaningi vele sebeye kuma-mining, ima-illegal mining lana. I-secondary mining community engifundisa kiyo vele ikuma-mining lana, ama-mines kakhulu. So that's where abantwana abaningi sebeye khona ngalo, abanye amakazana seye khona ngalo for prostitution. So yinama-problems esiwakhangelele ngayizikolo zithatha isikhathi eside so zingavulwanga. But there's nothing that we can do because lapho ama-cases e-COVID they are rising daily.
Ungathi uhlupho lokumantombazana kakhulu kula abantwana abangabafana ibapha ababaningi eklasini nxa selibuyela?
Kakhulu khanye sengikhangele ngesikhathi sirejista abalokhuzi abantwana for form four ama-O-levels. Lule inamba idiklayinile kakhulu. Kufanele ukuthi abafana vele sokunganiki iyafanana because out of 50 years of 30 something kuregister abantu abangu less than 20, about 16, 17 there. It was only about girls kuphela abankazana. Sekusihlangile vele bonke boys vele abaningi badropile out.
Kodwa kule nhlelo yini emphakathini ezokuhuga abantwana ukuthi bebuyele esikolo kumbe inhlanganiso ezizimele ezibancedisayo?
Hayi, ase akhona ama-organizations asekhona amaningi. Abanye baba risabek eschool sebebe into ezoqeda ama-O-level zakhe. Abanye baba empower izinto zokuthunga into ze-poultry and so because ngingakhangela ku-community engiyiyo yona. Akhona kule ma-organizations that are doing that to the girls out.
Abafana ke laba abathatha izidakamizwa?
Yaakhona makhathi sehlisi ukuthi uthathese ama-programs amaningi or ezinotisi they are no longer ukuthi sesithi umntana noyinkazana kakhulu but se-involve sekuyi-inclusivity ukuthi even umntana ongufana laye ezobenefit kanga cause moto zabantu besikhangethe ama-organizations amaningi ade libuye landa umntu onayinkazana but thesesonsakulivin lokho kuyezokhathenhle okwane bani sokuthela abantwana bangabafana amanye ama-organizations sebabhadala sakhethi sabhadala umntwana oyinkazana sebhadalela bonke nje any child needs e-health sebhadalelwa ngama-organizations.
Kuyabancedisa yini phambili lokho ukwemba amatshe aligugo abafana ukuthi yinto umuntu angaphila ngayo?
But ngiyakhangela thina yabona abantwana labantu abaya esikolo cause I think i-life yangale iyabainta because bagcina ngasebephenduka vele sebe abantu abebenokhomunithi labo asebe-rawuti yani because of i-community yanengala njengakhangela i-community esekuma-illegal mining. It's just a commitment to the moment 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 to the moment.
Ungasichazisela ukuthi ubona umahluko kuyiwuphi abantwana laba abafunda emakhala basemaphandleni othi ekugcineni imfundo yabo ingasafani?
Ya abantwana bemalokhuza bemakhaya kundiso abafunda and then isikhangele futhi abethanga abanye ama-chickens abasuke kwenza imigala amathisa zabo around abantwana bahamba ngesoti kuzoku besiyanjani besiyafunda kumabesenza ama-extra lessons of private lessons sabekhaya useye yedwa kulakalambalisalaya umfundisa online learning and finally go on radio lessons and finally go on because I want to really I want to reach my fire. akula TV ekhaya, so uba nekhaya vele singathi ukhangele sibi layo emakhaya vele baphandleni ifuza nesikhophi zankona vele zekhira sibi na 45 ama-resources abanawo. Ukwenza ukuthi isikolo siyesibhukenge-1 or 2 or 3 ili asebenzayo abantwana babehambe uholiday uhamba yenzaphela nje kutholakala enyeeka zayo uyayisebenzisa ekhaya esikhopheni sabantwana betown.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wesigaba seMathebelele North, kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi AARTUZ. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington.
Siyabonga Sithandekile. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Inani labantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eZimbabwe selize lafika kuzigidi ezimbili. Kubanjwe abachayeli bezimoto zohlobo lwama-trucks kobulawayo bethwele impahla ezicatshangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa ngesikhathi sodlakela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezi.